siyabonga Chris lo Marvelous lechona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
amapolisa athe abafuni ukuthi si demonstrate
amapolisa avimba ukutshengisela kwabesifazana eHarare inhlanganiso ekhuthaza ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZANU-PF solusabalele ngelizwe. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eHarare namhla avimbe ukutshengisela ngokuthula kwabesifazana bekhokhelwa inhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics Alliance bemanyene leZimbabwe Activists Alliance befuna kutshutshiswe ukubuyiselwa kwabesifazana abalokhe besenkingeni kwele Kuwait ngemva kokuqilwa ngababezithi bazobatholela umsebenzi kulelo lizwe. Kubika uMavis Gama.
Andiyeme complex ku central. Andiyeme mapurisa ku central.
Yikuxoxozela lokho ngesikhathi kuphikisana lamapolisa abesifazane besithi kulilungelo labo ukuba bafole bethi okwenziwa nguZulu ikwazisa nje amapolisa ukuba balomcimbi abalawo kuthi wona amapolisa abeqinange lokuthi basuke kuleyo ndawo bucwadlana lalapho kuthengiswa khona amandla kagetsi emahofisini eMegawatt ngoba bethi ukube lokhe bebuthene kungaphandle komthetho akusabanga khona lokho kufola njengokuhlelwa kwakho amapolisa abemanyene labo hlangothi lweriot kanye labasebenza becatshile beze ngobunengi ukuzavimba leyo ndawo lapho bekumele abesifazane laba bahlangane khona phakathi kwedolobha leHarare. Inhloso yalokhu kufola inkokheli bezikhokhela ziveza ukuba bekuyikukhonona phezu kokube lokhe begciniwe abesifazane laba kwele Kuwait beza kuyakusa incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakulelo lizwe kanye lakamphathi ntambo obudlelwano lamanye amazwe. Abesifazane laba bathi bakhathazekile ngokube lokhe beqhubekela phambili begcilazwa abanye babo kanye lokudonsa inyawo kahulumende weZimbabwe ukuphathisa labo abalokhe besebunzimeni kwele Kuwait ukuze babuyiswe ekhaya. Umkhokheli weZwipa unkosikazi Linda Tsungirai Mararira uthi umane wathintwa ngocingo ngamapolisa lamhle kuseni esaziswa ukuba behlukane lokufola lanxa bebewazisile isikhathi sesekhona.
Amapolisa athe abafuni ukuthi si demonstrate.
Bebekhona abameli bezigaba abangabe sifazane okubalisa ummeli webulawayo East edalela eParliament unkosazana Thabita Khumalo othi ukubone kufanele aphatheke kulokhu kufola obekuhleliwe.
Njengabo mama baseZimbabwe sisebuhlungu yini because silabanye bethu omama abapronyiswa imisebenzi besikusebenzisa uambassador weKuwait ukuthi bazaphula umsebenzi. Umama laba abanye bachiya imisebenzi bahamba baya apply baphiwa amavisa bahamba eKuwait befike eKuwait khona ngale sebesenziwa izichaka abanye sebefakiswa amabhotolo ukuthi basebenzise imizimba yabo besebenza laba abantu.
Uma Khumalo uveza ukuba kungalesi sizathu bekubone kufanele ukuya kwethula incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli weKuwait.
Sikuna abazo ngababuye ebheke ekhaya. Thina iKuwait yiyo yaqalisa ngoba uambassador nxa yenguye oyinika abantu amavisa ukuthi omama laba bahambe bayehlukuluzwa yaqalisa eKuwait. Apho sathi bona asibelanga sibe lapho kumele sisuke lapha sihambe emapoliseni ngoba sikliwanga.
Bavinjwe kokuphela abesifazane laba ekuthini baqhube lokhu kufola Lanxa bebeyiphethe incwadi yokwazisa phezu kwalokhu kufola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile lelilanga abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Inhlanganiso ekhuthaza ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZANU-PF solusabalele ngelizwe njalo isixwayise inkokheli yaleli bandla ukuthi imise ukulwisana lokhu. Embikweni wethu lenamuhla iZPP ithe kulabasakhulayo beZANU-PF abaliqembu elizibiza ngokuthi Al-Shabaab abatholise uZulu weMidlands amagabha avuzayo. Ithi abasakhulayo laba bahlukuluze abasekeli bebandla abahambe eHarare ngomgqibelo ukuyahlangabeza uMongameli Mugabe evela phecheya. Umqondisi weZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mukoko uthi bakhathazekile kakhulu ngodlakela lweZANU-PF lolu.
Sikhathazekile kakhulu nodlakela olukhona phakathi kwebandla leZANU-PF okuludlakela oluphathelane lezombuso welizwe. Okusikhathazayo kakhulu ukuthi isizalwane esinye ngasinye seZimbabwe silobungelo lokuthi sikhethe ukuthi sifunani njalo ukuthi sifuna ukubambana lobani. Bakhululekile ukuthi bayenze lokho kuhambelana nesekelo sombuso. Nabantu sebetshaywa ukuthi kuthiwa bahambeleni eHarare ukuyaphatheka kolunye uhlelo. Sibone ngani yikwethulwa kwelungelo loluntu okungafanelanga ukuthi kube kukhona.
Iqembu le-Al-Shabaab leli lisekela liphi icele leZANU-PF?
Sina asikhathazeki kakhulu ukuthi okhokhela leli qembu ngubani. Kodwa esikhathazeka ngakho yikuthi kulezicungu ezikhona eZANU-PF. Ungakhangela wena even imbiko yethu esiyikhiphe njengenhlanganiso. Siyethula imbiko ephathelane ngokukhathazeka kwethu ngokukhula kodlakela oluphakathi kwebandla leZANU-PF. Okutsho ukuthi kunabantu abalelungelo labo emephulwayo bephakathi kweZANU-PF. Thina njengenhlanganiso sithi siyakhathazeka kakhulu nxa ukwephulwa kwelungelo loluntu lolo sokufika ukuthi babanjwe ludlakela olulakho ukubalimaza okumangalisayo.
Ungathi lutholakala ekhwekhwe kuphela lolu dlakela yini kumbe lugcwele ilizwe lonke?
Udaba lolu olodlakela phakathi kwebandla elibuswayo leZANU-PF ludaba osoluqhele kunyanga ezedluleyo. Alukho ekhwekhwe kuphela, ludaba osoluqhela lungena endaweni zonke zelizwe ngoba sibona indaba lezingane ziyanda nxa sikhangela ukuhlolisisa kwethu esikwenzayo nyanga zonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ilunga leZANU-PF ePhalamende uMnumzana Joseph Chuma uthi ibandla lakhe libandla lokuthula njalo uthi abe Al-Shabaab laba kumele babotshwe bajeziswe.
Uqala ngiyabe ngifundile sisibana udlakela lolo abalikhulumayo lwenzakele esigabeni sibi sangkhona njalo lusenzwa ngubani.
Bathi ekwekwe kule nhlanganiso ezibiza ngokuthi i-Al-Shabaab esihluphile evimbe amanye amalunga e-ZANU-PF ngempela viki ukuthi engaze aya e-Harare ukuya kwamukela umgabe evela phesheya.
Into enhle yikuthi wona uyaqamba ngebizo inhlanganiso leyo anti uthi bayithi i-Al-Shabaab. Thina i-ZANU-PF ayinabizo ukuthi i-Al-Shabaab. Izambezi izanupiyevi. Al-Shababu ngeyinye amazwe ezimele yodwa. Okumele umthetho ukhangelisise udingisise laba bantu bangenelwe kumthetho ngoba akula muntu ophezulu komthetho lapha kwelakithi eZimbabwe. Konke umuntu usubject umthetho wethu oweZimbabwe. Xa kulabantu abayizigaba okunjalo betha abantu into enhle yokuthi kona labo abesepeace because lesi labo kabadinge laba bantu kufake kube yi-formal report emapoliseni ngoba ngile themba bona thina i-police force yethu i-organization ebaluleke kakhulu njalo eyakwaziyo umsebenzi wabo kakhulu. Xa bekhona abantu benzenjalo kumele bebotshwe vele ngoba asiwufuni khonoko. Ngihlala ngikhuluma ngokuthi kona yinto esemqalisayo ngakhumbula owasandulelayo ubaba uJohn Nkomo waqalisa ngesinokhathi sasithi kona ukuthula kuqalisa ngami, uthula kuqalisa ngawe, uthula kuqalisa ngathi sonke. So thina vele singabantu abaziwayo even umongameli wethu ubaba uMgabe selikhulume kwaze waphosa watsha ilizwi ekhuluma ngokuthi kona bakithi akube lokuthula kukabula muntu esishaya omunye. So nxa kulabantu ekwekwe abashaya abanye abantu bezize i-Al-Shabaab wenze kuhle ngokuqambilizi kangikhona abadinge bona labo bajeziswe ngoba sebengcolisa ibizo lethu ezanupiyevu ningasingcoliseli ibizo lethu thina sobantu bodlakela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanupiyevu etalele ephalamende sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare sezincediswa ngomkazo labo asebelala emahofisini la besithi bafuna iholo abangakaliphiwa kunyanga ezilithumi lanhlanu ezedluleyo. Izisebenzi ezizinkulungwane ezine zibikwa zingasayi emsebenzini osokumise ukuhamba kwezitimela ezithwala umumbu oza pathisa abalambayo. Isikhulumeli sikaloliwe umnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi inkampani kaloliwe le iphakathi kodubo lokusilela kwemali ngoba esemalutshwana amankampani asebenzisa isitimela ukuze linkampani ithole inzuzo yokubhadala indleko zayo ezigoqela iholo lezisebenzi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi iZimbabwe Amalgamated Railways Union umnumzana Kamurai Moyo uthi kabasoze basuke emahofisini la nxa bengabhadalwanga iholo labo.
Izisebenzi abangamamemba bethu lokho bekutheni elokimva izisebenzi labantu babo into esenze babuthane elokimva ukuthi lapho bahlala khona bonke abantu abarentayo obone ndlodi lapho ihlala khona sabathatha izwisisi kusukela kudala lokho zibika ama excuses ukuthi hayi bakithi ngicane ninje langikaholi ngizabona kusasa ngizabona next week inext week yabe yadlula. Come mountain, the mountain ibuye, imali sakhe isquarete ngoba sakhe ama loan ema bank. Sizama ukuthi kona siloku zezibhadari ama rent lezi izo lama kusula ama school fees. Manje imali zona zezincane ezizihodayo sezuka zethu kakuthi la maloni lana emabhengi sifuna singaselaludo so wonke umuntu wakololiwa kakula mto ebhengi ezilonge ngule sicereda uye ebhengi.
Manje ungasitshela ukuthi balala njani khonapho njalo izambuzi basebenzisana?
Hayi, kulala kulala ukulala abantu abalali ngoba ukulala uyabuthezi kuhle kumngani wami. Kunje ubuto kuba ngonabo ubuyi abantu balala behlezi izambuzi lamanzi sikutela khonapho ereways khonoko kukodwa isimbi zonoke zikhona esishodwa sisebenzisa sona lezi.
Zona iziphathamandla ze-railways zithini ngodaba lona?
Yazi lathi sinje siyamangala ukuthi into le iqalise na last week ibona yiwo basitshelayo bathi hayi ama-members enu seku-strike. Sathi yebo isizathu kuyini imbangela kuyini batsho bona bathi kona bakhala ngama-salaries awe-15 months ne-transport allowance ye-5 months kodwa-ke ukuthi balokuze ukuthi balungise khona lokho ukuthi abantu babele emsebenzini kukhanya bengalawo bakhanya ungazathi ngabantu abangelasizo sokulungisa izinto.
Manje libona ungani bazahlala okwesikhathi esinganani bekhonapha?
Hayi, uma kukhathe ngabhadala namhlanje akula mntu ofisa kulala egcekeni. Ma bengabhadala sithi namhlanje ukuthi hayi nansi imali yakwe 5 months kumbe nansi imali yakwe 6 months kumbe yonke 15 months kusiyatshona ilanga namhlanje ka ungasela muntu.
Umnumzana Kamurai Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railwaymen's Union ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Live talk lamhla sihlaziya umhlangano okhangelelwe ngabanengi phakathi kwabalwa impi yenkululeko lomongameli Robert Mugabe kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umbuzo osubuzwa ngabanengi kudaba lokufunyenwe izintatheli izindaba ze-International Consortium of Investigative Journalists kungwalo zenkampani yamagqwetha akwele Panama eziveza izinothi zamazwe omhlaba ezicatshisa inoto yazo emazweni aphetsheya ngothi angaphi amagama ezinothi zeMelika. Zindala zombili kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika kuma-Republicans phakathi kukamnumzana Donald Trump loSenator Ted Cruz ngemva kokunqotshwa kukamnumzana Trump izolo eWisconsin. Nakucele lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton lokhe ekhokela lanxa enqotshwe nguSenator Bernie Sanders kukhetho lwayizolo esigabeni sinye. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla silomkhosikazi Lorraine Ncube Kambule odabuka eDekezi eFilabusi osehlala eNgilandi. UManxube yena empilweni uyingcwethi kwezokuthunga izigqoko othe esefika eNgilandi wengeza ulwazi lwakhe wafundela njalo ukuba ngumbalisi wezifundo zokuthunga. Asizweni okunengi kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka eZimbabwe ngase ngiqedile uform 4-1 ngangena esikolo sokuthunga ngayenza i-certificate level sengisiya e-specific college lapha ngayenza khona i-diploma. Ngaqalisa ukuthunga-ke ngithungela abantu esigabeni. Ngase ngibuya e-England yikho lapho engafika ngaqala futhi ukufunda ngangena e-college ngayenza ama-subjects engangingawa pasanga esikolo ngisenza i-O-Level yami. Ngaqhubeka-ke ngangena e-university lapha ngayenza i-fashion product development i-degree ye-fashion product development. ngaqeda lapho ngabuyela futhi back e-university ngayenza i-postgraduate ye-education. Ngase ngithola umsebenzi wokufundisa i-fashion design e-Bradford College.
Wathutha konke le muli yakho?
Ngathutha konke le muli yami labantwana bonke selapha.
Abantwana bangaki njalo lamabizo?
Abantwana babili, oqala ngoSheni kule mnyaka eyi-21 lonyaka, then owesibili kuthiwa ngu-Lenin elomzukulu waselomnyaka kuthiwa ngumiya. Ngiyathaba sibili ukuthi ngibe lo mzukulu, kodwa ekuqaliseni ngangisithi hambe ngaba ngugogo ngingaka, kodwa ngokuya ngokuya umagoda esazithale ngajayela ngakuthanda khathezi, hhayi ngimbona eyingxenye yempilo yami, nguye umngani wami. Seludondolo lwami phela, ngithi kuthiwo njalo abazukulu.
Mbona-ke lapha ususesibangeni esekolitshini e-university, wenze lokho kokuthunga, wenza njalo kokufundisa, kuyini okwakwenza waqambuka waya ekuthitching?
Ekuqaleni ngangisesaba nje uyazi nxa ufika elizweni ongalijayelanga, ngisesaba ukuthi kambe ngingakwanisa ukuyenza lokho, kambe ngingabuyela ngithunge. Kodwa ngokuya kokujayela la ama-inthanethi la safika kulezi nsuku, ngibona abanye ngendlela abenza ngayo, kwangenza ngaba lesibindi sokuthi ngiqalise ukuthunga, ngiqalise ukuthi ngifake impahla zami engizithungileyo kwi-inthanethi, abantu baqalise ukwenza ama-orders. Kodwa ngaleso sikhathi kwabuye futhi kwaba nzima ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphile ngisenza khonokho kodwa ngemakethi evele ikhona njalo labantu engibajayeleyo. Ngase ngicabanga ukuthi kungcono ngibuyele esikolo ukwenzela ukuthi ngikwanise ukukwanisela izifiso zami njengokuqaliseni kwami. Isifiso sami sasengesokuthi ngingayenza i-course le yokuthunga, ngikwanise ukuthi ngifundise abanye abantu, ulwazi engilalo ngilinike abanye abantu. Ngangijayela ukuthi ngikwenze ngisekhaya, ngivele ngithi nxa ngithunga abangani bami ngibafundise labo ukuthunga. Ngathi sengifike lapha ngabona kuyi-opportunity enkulu yokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyefunda, ngifundele ukuthi ngifundise abantu and ngikwazi ukuthi ngibisele ulwazi lolu engilalo esigabeni sami.
Ekukhangeleni impahla zakho, ngiyabona ukuthi ayisilo lwazi lodwa olufundileyo, kodwa-ke kungaba yisiphiwo sokuthi vele ulesandla esihle esithunga kuhle.
Ye, ngingathi yisiphiwo sibili ngoba angiqalisanga namuhla ukuthunga, njalo angiqalisanga sengiqedile izifundo zami ngisaseZimbabwe. Ngaqalisa ngisasengumntwana, nganjalo ukuthi ngibone umama ethunga, nxa ethunga khonaphana ngihlala eceleni kwakhe. Kuthe amadende la awaqumileyo wathiya, ngicele ukuthi ngithunge okwami, ngithungele odoli bami. Enganika ngithunge ngithunge, kusiya ngokuya ngisiyafika iminyaka elitshumi, ngase ngikwanisa ukuthi ngithunge isibhoko sami. Ngaqhubeka ngithunga ngisazange ngistophe, umama wangithengela umtshina. Ngazibona-ke sengithungela abantu abaningi ngesikhathane sengatsho lutho.
Unkosikazi Lorraine Ncube Kambule yingcwethi kwezokuthunga obexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Lingxoxo inde kodwa ngenxa yesikhathi asenelisi ukuyidlala yonke, ngakho lingadani, sizaqhubeka ngalingxoxo kuhlelo lwabesifazana ngomgqibelo. Lingakhutha.
Lingalitshona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda, sihlaziya udaba lokufungiswa ukuzenziwa abantwana nsuku zonke ekuseni nxa beqala isikolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ngubingele.
Ngiyabonga msakazi, lami ngiyabingelela wena mbingelela abalandeli.
Uthini wena ngodaba lolu olwe-national pledge esoluzwayo lulukhathazayo lezi nsuku?
Okokuqala
kuqala nawudabana nesampleji lelisu sina njengabafundisi sihlale phansi ngomvulo sale ucubu ngobulawayo sale ucubu ngolusini ngolucubulisisa sabonisana saphuma lezi nqumo ezithile okokuqala into leyi layiphathi ngoba inezizathu ezimbalwa ezingaba zine zibe zinhlanu eyenza kungasiphathi kahle esakuqala ngesokuthi thina ikakhulu thina amakristu imthandazo lo wokuthiwa kwenziwe uhambelani lokholo lwesikristu ngoba okokuqala ibhayibhile ujesu wasifundisa ukuthi singafuni i-national flag ivala lithi pledge litsho ukuthi lihambelana nevala lithi oath isifungo so Jesu wathi singafuni so nxa abantwana bethu befundiswa suku zonke senxa beza kuye emakilasini baqale bathi bafune kuyiko kwephula isifuno ukufundiswa kwebhayibheli okufundiswa libhayibhile okwesibili ungalalela bala umutho kumbe inkulumo yomthandazo ayihambelani futhi nokufunda izifundiso zebhayibhile ngoba icalaba ngoba qala ngokubona siyavuma uNkulunkulu wasebeqale ukukhuleka kwabantwini abafileyo thina sikholwa ukuthi ibhayibhile ithi lena singakhulumi labafileyo sokungazantwa ngumthethelo othi abantwana bethu bamele baqala bathethele nsuku zonke ekuseni okwesithathu into ihambana ne-constitution yezimbabwe eyisection eqekhangala ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana okuthiwa abantwana kakumelanga bahlukuluzwe njalo benziwe into engahambelani lokholo lwangakibo okwesine iphaisa futhi i-section yamalungelo i-freedom of conscience okuthiwa khonakhona muntu nomuntu lolungelo ukuthi akholwe akufunayo so lapha sibona ipledge le yenza isifosa ukuthi sikholwe ukholo lalo umuntu obhaleleyo pledge so sibona ngani into enganihlanga kakhulu yikho sikhankasela ukuthi abantwana bangakwenzi lokho kofukayo azenzele kungabi i-compulsory abantu bangaphoselwa ukwenza into abangayikholwayo
manje-ke njengenhlanganiso zokholo licabange ukuthi lizathatha nyathelo bani
iBhayibheli lithi lona inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaJehova so siqale sibona kungcono ukuthi simemezela ukuthi abantu baqale ukukhuleka bekhulekela ilizwe lakithi leZimbabwe izinqumo ezenziwa ngabakhokheli bethu siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-1996 baguqula i-national anthem bakhipha i-national anthem eyayingumkhuleko wezibusi e-Afrika saqala ukuhlabela ingoma zokukhuluma ngamaqhawe asokwenza ukuhlonipha amaqhawe kodwa kubi ukuwakhonza isimo seZimbabwe iZimbabwe kusela ngo-1996 into eziningi zathi zisiwa zisiwa kuze kube nanamhlanje sesibona ngani sithe thina kakukhulekwe osiyanqunsa bonke abakholwa njengathi abakristu ukuthi nisiqaliseni ukukhulekela ilizwe okwesibili sizibona sizathatha udaba lolu siluse emthethwandaba ipledge okunye futhi mhlaka-30 sizaba nosuku lokukhuleka angakinini sikhuleke mhlaka-khankasela ukuthi mhlaka-3 abantu sinenini sithi no sihambele abantwana bethu ezikolo siyethela ama-headmaster ukuthi hhayi owamntwana akakhuleki singakwenza sonke uhedmaster ozafosa umntanami ukuyenza leyo pledge ngizamhambisa emthethweni
hhayi isikhathi sesingasavumi siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
siyabonga abalaleli sibambeleni sonke sihlale kahle kodwa siqhubeke sikhulekele ukuthi unkulunkulu angenele kulosi simo siyabonga
hhayi lathi sibongile lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kwezemidlalo iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors linqobele Zambia nge-1-0 emdlalweni wehlandla lakuqala elisigaba sokugcina esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Ohlohlele iqembu lezimbabwe ngukuda kwashepa sopo yena olitshayele emambuleni sekusele imizuzwana ukuba ihlandla lakuqala lomdlalo wanamhla lifike emaphethelweni enkundleni yerufaro esesigodlweni iharare ngehlandla lesibili iqembu lezimbabwe lizame ngamandla wonke ukuba lingezelele amagoli kodwa likwenelisanga lokho ngoba unozinti wezambia uhazel nali ube yisinama ngokunqoba kwalo lokhu iqembu lezimbabwe lithuthukise amathuba alo ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-afrika ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon nekupheleni kwalo nyaka ukuze leli phupho elokuyadlala kwimidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ifezeke kuzamele iqembu le-Mighty Warriors lingavumeli ukunqotshwa emdlalweni wesibili ozaqhutshelwa kwele Zambia ngesonto ezayo kuzamele aqaphele amantombazana eZimbabwe ngoba iqembu leZambia livelelile khubu lokuba likhitshwe liqembu leZimbabwe kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa kule Brazil ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leMighty Warriors ngelinye lamaqembu athole ilungelo lokuncintisa kumidlalo yenguqu yabesifazane kule midlalo ye-Olympics ngemva kokunqoba iqembu leCameroon. Umncintiswano we-2016 Africa Women Cup of Nations uqoqwa inhlanganiso ye-CAF njalo uzaqhutshelwa elizweni leCameroon ekupheleni komnyaka. Le midlalo izaqala ngenyanga kaLwezi ifika emaphethelweni ngenyanga kaMpalakazi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Lela lemthwakazi womuhle.